Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ku 26 Mpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla emhlanganweni we United Nations General Assembly osaqhubeka edolobheni le New York khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isisole umbalisi weSt John's College eHarare ophumele egcekeni ngeviki edluliyo ngokuthi uyisitabane.
So kube kungamelanga ukuthi kube njalo endaweni esikolo lapho labantwana khona. Pho abantwana bazafundana. Kanti pho injongo vele kube kuyinjongo yani eyokuthi sokugcina udeputy head service yasemli ukuthi indaba ezinjalo zikhulunywe.
Sixoxa lomkhokheli we Miss Tourism Zimbabwe unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda.
Amadadi kulo khona ephilini. Kilo
so onke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla emhlanganweni we United Nations General Assembly osaqhubeka edolobheni le New York khonapha eMelika. Iningi likhangelele ukuthi umongameli Mnangagwa atshengise ukuzimisela kwele Zimbabwe ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ufike edolobheni le New York ngeviki edluleyo njalo usehlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika. Waphinde waxoxisana lenkokheli yakwamanye amazwe kanye labo somabhizimusi. Kusenjalo, umongameli Donald Trump weMelika wethulele umbuthano United Nations General Assembly umbiko wakhe izolo, lapho achasise ukuthi ilizwe lakhe lilwisana labo hulumende abephula ilungelo loluntu mahlayana ababalisa owe-Iran loweVenezuela. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UTrump uthe ilizwe le-Iran lephula ilungelo likazulu santando. UTrump uthe lokhu yikho okwenza ukuthi abantu bakwele-Iran bavukele uhulumende lo othanda ukwenza kungabi lokungezwani emazweni ajiyeneyo.
A human tragedy, as an example, in Venezuela.
Okwamanje sibona izibanga kwele-Venezuela lapho okulabantu abafika izigidi ezimbili ababalika elizweni leli eliquba imikhuba ye-socialism. Uhulumende kaMaduro usekelwa nguhulumende wakwele-Cuba. Okuyinto lokho kuthiwa yi-socialism akusebenzi. Sokwabhidliza amazwe amaningi. Kwenza kube le nkohlakali emangalisayo njalo loncindezelo olunzima kuZulu. Uphinde wathi uhulumende wakhe kasoze asekele umthethwandaba we-International Criminal Court ongahloniphi imithetho yamazwe achiyeneyo. UTrump kakhulumanga lutho ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika. Omunye wabacothozelo kungumfundisi uSeni Sibanda othi uTrump kalandaba labantu bezwekazi le-Afrika.
I-Afrika ayisekho emqondweni we-Amerika. Njalo lolu udubuso olukhona ukuthi izimali esasizithola ezokusinceda ezintweni ezehlukeneyo endabeni zomnotho wethu, endabeni ezi-health, endabeni ezenhlanganiso esizimele zodwa. Kusho ukuthi akusimali leyo iyoncipha ibe ncane. Sesimisodwa njengentandane. Udubo olukhona ukuthi ngibona ngani iChina amalungelo oluntu ayilandaba lakho. Ile ndaba lezinto zebhizinisi, lezinto zomkhonomi kuphela.
Ilizwe leMelika lafakela inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho lesithi yephula ilungelo loluntu njalo yehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingoGibbs Dube.
In Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimta isisole umbalisi weSt John's College eHarare ophumele egcekeni ngeviki edluleyo ngokuthi uyisitabane. Umnumzana Neil Volmeyer ongumsekeli kamphathi walesi sikolo ucinule abantu abaningi abagoqela abazali ngokwazisa abantwana ku-assembly ukuthi uyisitabane. Lanxa iziphathamandla zalesi sikolo kanye laye umsola sebechasisile okwenze wathatha inyathelo leli, umkhokheli weZimta umnumzana Richard Gundane uthi umbalisi lo uphambanisile kakhulu.
Lati abeZimbabwe Teachers Association siyamangala kakhulu, kanti kutheni ukuthi sokubizwa i-assembly sokukhulunywa into enjalo. Into ephambanisa abantu abanengi, yinto engazwisiswa ngabantu abanengi, yinto vele engekho empilweni yethu njengabantu lapha eZimbabwe. So into leyo yinto engavunyelwanga even emthethweni kayikho. So kube kungamelanga ukuthi kube njalo endaweni esikolo lapho labantwana khona. Pho abantwana bazafundana. Kanti pho injongo vele kube kuyinjongo yani eyokuthi sokucina udeputy head service yasembly ukuthi indaba ezinjalo zikhulunywe. Lokhu lathi kuyasiphambanisa kakhulu.
Njengababalisi nxa lithe lahlangana labafundi abayisitabane ngithemba abanengi esikolo lapha, liluphatha njani udabulo njani?
Yebo sibili bangaba khona kodwa ke ngikhulumile ngaphambilini laphana mina ngathi mina indaba ezinjalo indaba esingazitshela ukuthi sihlangane lazo. Kodwa ke kumele ukuthi siphathise umntwana wonke, abantwana nje nxa besesikolo siyabaphathisa ke bonke, sibafundisa ke ngamasiko ethu, sikhulume ngemithetho ekhona njani njani. Kodwa ke into engajwayelekanga into eyokuthi ke ababalisi bayebe befuna i-training sibili yokuthi kanti kungahanjiswa njani nxa kulabantwana abanjalo, nxa bengabuya sibili bekhuluma ukuthi kunje. Into engiyibonayo kakhulu ukuthi into esikhuluma ngayo leyo yobucabane into engajwayelekanga. So endaweni eziningi into engekhoyo. So esibuzwayo nxa abantu bekhuluma ukuthi i-behavior enjalo icina isiphuma abantwana sebesukile esikolo engeke kulapha abahambayo khona kuma associations ama-gays and lesbians lapha ababanceda khona. Kodwa ezikolo lapha abantu i-capacity yokuthi babekwazi ukuthi bangagcina sebesebenza njani kunzima ngoba into engajwayelekanga.
Lo mnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyeZimta ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Isigaba seMathebeleland South ngesinye sezigaba esavotela ibandla leZANU PF kukhetho olusanda kwedlula ngobuningi baso. Lesi sigaba ngesinye sezigaba esilobuyanga njalo lezakhamizi eziningi sezabaleka zadinga imisebenzi emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi salindawo umnumzana Bekezela Madomo Fuzwayo njalo elwela amalungelo oluntu ngalolu daba.
Umumo wemali uba mubi futhi ngoba kwakhathesi okwenza kube mubi kakhulu ukuthi i-value ye-bond note iyasiqalisile ukuwa and iwa ngesipidi esikhulu kakhulu. Okungangokuthi abamabhizinesi sebekancane sesilanda i-situation yokuthi bazakwala i-bond note sebefuna i-US dollar kumbe i-rand. Ngoba ungakharathi esilapha kubo siphatheleni okutshintshwa khona imali kwezinye indawo i-bond note kusiya ku-US dollar seliyi-times 2 ukuthi i-100% exchange rate. Ngizwa namhla kuthiwa eHarare kade times 2.2 something like that. So ngikhona sibili hayi usiba muva ama-price akhwele kakhulu. Nxa ubuza bakutshela ukuthi bazama ukuthenga i-foreign currency yoku-replace i-stock sabo. Lona i-bond note la ngikhona ukuthi ulithole lalo kunzima emgwaqweni likhona kodwa ku-system kalikho. ufpo imali uyathenga US dollar la ngikhona ukuthi uze lisebenzisa lalo lisatholakala. Kuhlupha kunje fuel iyahlupha kayikho kulama garage asefuna cash angafuni ikho cash angafuni swipe. Amanye ngizothwa bese besithi bafuna iUS dollar kumbe irand ukuthi uthenge ngalo. So uma ngikhona uya usiba movie sibili kumbe yifare ngikhona njengoba abantu bekuhleka besithi ukuthi so isikhathi sefare.
IGwanda lidolobho elikumango okuya eBeitbridge eSouth Africa. Ungasitshela ukuthi khona kunjani lezi nsuku nxa ukhangele ukuhamba lokudlula nje kwabantu? Kuyatshengisa na ukubana abantu abaningi bayasuka elizweni?
Ye, kuke kwathi ngeminyaka edluleni 3-4 years back izinto zingane zifuna ukusekla down. Imota zabomalaysia sibili sazibona zisehla inani. Khathesi seziqala sibili kukhanya ukuthi ziyakhuphuka, akula bhasi edlula ingagcwalanga isiya. Kulula nje ukuthi uthole imoto ehambayo. Lalabana abachaphisa abantu sebeqalisa ukuba bakhona, sokulula ukubathola bayakhankasa khona lapha egcekeni nje ukuthi ofuna ukuyachaphiswa, ofuna ukuyachaphiswa. Iline yama-passport isiqala ukuphuma. Othethe abantu abaningi sebeqalisile ukubona ukuthi umumo sisiba nzima sebefuna ukuphumela izweni. Kuyakhanya sibili ukuthi hayi abaningi sokubehlula okwalapha ekhaya. Njengoba le msebenzi yangikhona kunzima kunje futhi asazi ukuthi kuza kuyinto ezafika nga.
IGwanda isesigabeni seMatabeleland South lapho ibandla lezane PF elanqoba khona kakhulu. Nxa ukhangele kwezombusazwe kukhona yini umehluko okhona?
Umehluko okhona iqiniso ukuthi ngumehluko oyaphansi, angazi ukuthi abantu bakithi bona bakubona njani. Matabeleland South kuyaba yi-province ye-opposition. Isikhathi eside izanu PF ibingela chance sibile eMatabeleland South. Kodwa ngo-2013 lakathesi ihuquluze yahuquluza izanu PF ngaphandle kwalapha eGwanda, yikho lapha efike yehluleka khona eGwanda Central edorobheni. Kuyakhanya sibile ukuthi into kazisafanani la kuqala. Okungakho ukuthi abantu ba angazi ukuthi okuyikho kwenza ukuthi belandele iZANU PF kuyini, ngaphandle kokuthi sibone ukuthi most of ama constituencies eMatabeleland South ngama rural constituencies iZANU igijime kakhulu ngendaba yomumbu, ngendaba yefertilizer, indaba yenhlanyelo. I think ikhona bawine khona abantu ngokubanikela izinto zonke lezi, but in terms of economic development sibili kuvuka kwemsebenzi ukuthi abantu baphile nje kuhle baziphilise bona bengakhangezwa izanu PF, hayi kuya kusiya phansi. Akulalutho oluthembisayo sibi lama investors angiwabone kuya kangako eMatabeleland South special khona lapha eGwanda. Kusithulele nje kunjalo, the leak yobe kukhona sokwakunye sokwasuka sokwahamba sikuzwela eHarare okuvukayo nje kuvula amabhizinisi amabhawa, amabhizinisi amabhawa. Ukuthi bona laba ababanika indawo zokutyeketha bebuye beze kudla imali zangikhona futhi khona lapha emabhawana la avele abengaso bantu bakhona lapha eMatabeleland South. Yikho nje okwenzakalayo, otherwise kusase kubi. Ngathi eMatabeleland South ngenye yama-provinces sibili aphansi eZimbabwe, but okwethusayo ukuthi bavotela njani ezanu PF uye babadukeka ukudlula zonke indawo.
Kule project kaMnumzana Chivayo eyayimele yenziwe khona ngapha eGwanda, ilokhu ingakaqaliswa yini?
Ungahleka ungafika lawe but Chris, ngiyangaya ngihlezi nje ngisiya-checka ngisiyakhangela. Lokhu kule fence eyafakwa ngo-November 2016 yelokhu ikhona eyabhodayo la ayiphelelanga ukubhoda ngaphakathi kulokhu kungama-container nyana okungani kuyi-storerooms alaba abantu ababefaka i-fence. Akulalutho olwenzakalayo and abantu beGwanda babevele bengazi lokuthi kwenziwa indaba yesola khona phanesti egangeni leliyana. Bazevezwa nje sokuxasa ukukhulunywa ngoba ngangathi siyafika siya-checka khona ngale. Ngathola ukuthi abantu babesithi thina sicabanga ukuthi kwakhiwa isikolo esitsha, abanye besithi sicabanga ukuthi ngamangcwaba amatsha, bengakwazi lokuthi kwenzakalani. So yinto nje ngekho siyamangala futhi ukuthi nangu sephiwe futhi imali ukubotshwa kwakhe kuphelile, uyaphindaphenduke futhi ukuthi uzaphenduka aze kwenza yini evele ekhanya ukuthi uyehluleka. Thina sasisazi ukuthi kwenzakalani, sasile hope yokuthi kuzavuka indawo yokuthi abantwana bakithi baqhashwe, but hhayi akulala uthungitho olwenzakalayo liguswa. Abantu bahamba bezithezela inkuni izini ezizaziwiswa ngamakatapila bedlula phakathi khona phana, yikho nje kuphela okwenzakalayo. Otherwise akulala uthungitho futhi.
Lo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. Ngesikhathi eleButswana lilungiselela ukunanza iminyaka engamachumi amahlanu lambili lizivusa, abeZimbabwe abangalamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sebethwele amagabha avuzayo bedlala umacatshelana lamapholisa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron.
Izikhathi zekhefu kwele Botswana ayisizo zikhathi eziletha injabulo kwabaningi abeZimbabwe abahlala kulelizwe okungekho emthethweni. Amapholisa avame ukuhlaqala imikhankaso yokubopha abangena eBotswana okungekho emthethweni. AbeZimbabwe yibo abakunani eliphezulu lalabo bantu ababuthwa amapholisa bephindiselwa ekhaya, njalo yibo abalesilinganiso esiphezulu kakhulu elingena ongekho emthethweni kweleyo Botswana. Ele Botswana lilungiselela ukuthakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lambili ngensonto ukubelokhe lathola uzibuse, kodwa kwabeZimbabwe abanalamaphepha okuhlala kulelizwe isikhathi sokugedla kwamazinyo. Amapholisa aseqalile ukumisa amabhasi kanye lezinye imota ezigadwa nguZulu bedinga labo abangalamaphepha. Kwezinye indawo ikakhulu imigwaqo emkhulu ephuma edolobheni leHabron, amapholisa afake imigoqo yama-roadblocks lapho okume izimota ezihambisa ababanjwe emngceleni ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. OweZimbabwe umnumzana Dumisani Ncube uthi kunzima ukuhamba esitaladeni seHabron uma ungela maphepha aqondileyo.
Akuhambeki endleleni la, amapholisa namasosha angiboni ukuthi iningi elingela maphepha lizafika endaweni abaya kuzo, ngoba kuyasetshwa endleleni kakhulu, amapholisa agcwele indawo yonke.
Abanye bona bathi sebesesaba ukuphumela phandle ngoba bengadojwa ngamapholisa noma yisiphi isikhathi. Lokhu kutsho ukuthi ngitsho labalesiso zokuya ekhaya ngekhefu, kodwa bayesaba ukubanjwa endleleni.
Uyabe ufisa ukuya ekhaya, uthathe ithuba lekhefu ukuyabona izihlobo labangani, kodwa uma ungala maphepha ungagcina ubanjwa endleleni.
Omunye oweZimbabwe osebenza eHabron, umnumzana Mthabisi Dube, uthi udubo lokudlala umacatshelana namapholisa luzaqhubeka uma ungela ntshintsho eZimbabwe, esithi lokhu kwenza abeZimbabwe babe yinhlekisa kwamanye amazwe.
Uma kuqhubeka kunje ekhaya kungathembisi ukuthi imisebenzi izavuleka kanjani, abeZimbabwe bazaphila kulokho bedlala umacatshelana namapholisa emazweni afana leBotswana lawele South Africa. Ayisinto emnandi leyo.
Ele Botswana livame ukuba lemikhankaso yokubopha abangena elizweni ongekho emthethweni ngezikhathi zekhefu. Ababanjiweyo bahlawuliswa imali engadluli inkulungwane zamapula bebuyiselwe ekhaya. Kusetshenziswa ikakhulu umngcele wePlumtree lapho abachiywa khona. Kodwa iningi lihle liphenduke khonapho khonapho osekubone ele Botswana lisilwa impi elingayinqobiyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Sithanda ukulazisa abalaleli bethu ukuthi kusukela ngomvulo ozayo umsakazo wenu weStudio 7 awuseyi kulethulela lolu hlelo lwekuseni oluqalisa ngo-6 o'clock AM lisiya ku-7 ekuseni. Kodwa sizaqhubeka silethulela inhlelo zantambama njengenjayelo ngo-7 o'clock PM kusiya ku-8 o'clock ntambama, langomgqibelo ngesikhathi esifanayo kumagagasi afanayo awe-9:09 AM, 4930-6040 lagu 15460 kHz. Lithiye indlela. Asizweni umkhokheli wenhlanganiso ye Miss Tourism Zimbabwe unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda ixoxa lo Chris Gande weStudio 7 ngombukiso wabo osanda ukuqhutshwa okudinga intombazana ebukekayo okwedlula ezinye ezamela ilizwe.
Umsimbi lo okuthiwa ngu-Miss Tourism Zimbabwe beauty pageant, lapho okuyabe kukhethwa khona phakathi kwamathathazi amaningi, ithathazi eliyilo elikhethwa libe ngu-Miss Tourism Zimbabwe. So sibe lawo lumdlalo ngomgqibelo lo owedluleyo. Bekungokokuqala ukuthiwe lawo lo mdlalo lapha koBulawayo, ngoba eminyakeni emphezulu leyo 2005 umdlalo lo ubusenzelwa esigodlweni esikhulu seHarare kodwa sibe nawo lapha-ke okokuqala lapha koBulawayo besilamachachazi angamathumi amabili lanye 21 beautiful girls akade bevelela ezigodlweni ezehlukeneyo ezakuleli elezimba ube nguye onqobileyo ngentombazana okubizwa kuthiwa ngutasadwa Primrose Garisa ovela kwelomdala oneminyaka engamashumi amabili lantathu untombazana lo ngokusebenza
Wade bekhetha ngobani esingathi ngesilungu ngama-judges?
Ama-judges ebesilawo yisikhombisa. Uzathola ukuthi asibi ngesiwa nalokho esibiza singama-engine number. Kusize kube ngama-odd number. Ukwenzela ukuthi ekukhetheni laphana nxa bengaba le mifono ehlukeneyo kufuze kube lo yedwa phakathi kwe-seven kumbe kwe-odd number onguye ogcwalisisa kolunye uhlangothi. So bebengu-seven iningi lakhona ngabantu abazi kahle nezomsizo womodeling sesilokhulisa ngasale ephilini silo sisitiwe duke mbuwa besilo Felix Kumbulu silo unkosikazi osilungwini Kevin M. Taylor besilaye u-Elvis Vanda laye wake waba yimodeli njengenisenzalo yebona kesi. Hayi kudlale okuhle sibili bokuthetha kwabo kukhanye ukuthi abantu babe nokuthuthiseka nabo.
Sike sabona lapha ebulenjini be-Facebook abanye bengani bayakhonona ukuthi indawo okwenzelwe khona bebengani abayithakazeleli. Lingathini lina ngendawo yakhona?
Hayi thina sithuthiseke kakhulu ngayo indawo. Ungabona ngeminyaka engamashumi amathathu lamibili ngisebenzela umdlalo wonalo owemodeli and sonke nje isikhathi nangithi ngiyabumba lezi zinto angithandi ukuthi ngenze into esuke yenziwa ngomunye umuntu. Ngiyathanda ukuthi ngithi bami buphumi either ngendlela engenza ngayo noma nje lapho engenzela khona ngumuntu onjalo kodwa ngokuya lokuya ubona abantu sebedayela esingayibiza ngesithiwa sithi yi-creativity yakhona.
Yona imidlalo kanobuhle le iyaphumelela yini? Singathi abantu bayithakazelela yini nxa sikhangela ukubana abantu babe bekhala ngokuthi imali ayikho lokunye kunjani?
Uthi isimangayo ukuthi bakhala okokuthi basibona siyabaphuzela ngoba isikhathi esiningi imidlalo kanobuhle ikakhulu engohlela ilizwe lonke isuka ibe mbalwa iba mbili nje ngomnyaka kulona lele lakithi kulale esiyibiza sithi yi-Miss Zimbabwe bese kubuya yona leyi i-Miss Tourism Zimbabwe. So bayakhala bathi vele kulutshwane lokhu ngakuya ngabo ngasikwenza kaneningi ngomnyaka abantu bayithakazelela ngoba bathola ukuthi ngaleso sikhathi bayasosa ngendubo zabo eziningi bephithe isikhathi bekhuphe lesizungu bayayijabulela bayithakazelela sibi beimidlalo kanobuhle.
Lo nkosikazi Sarah Mpofu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Miss Tourism Zimbabwe, ubexoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Janet Jackson esithi made for now ehlabela ke elo Daddy Yankee kuyagidwa ke kuleyo ngoma begqokeke impahla ze Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.